Soko izikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 8 kuNcwabakazi 2018, usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhulumende ozayo ozabe ekhokhela elizwe leli okweminyaka elandelayo, sikhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulalele njalo alungisise udaba lolu oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Inhlanganiso ebona ngentuthuko yabatsha eNational Association of Youth Organizations ithi uhulumende kanye lamabandla wonke ezombusazwe sokumele behlale phansi bakhulumisane.
Sina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singakhali ngempumela yokhetho kumele sithathe emthetho wandawo asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into simi kanjani.
Amagqwetha amela umkhokheli womanyano MDC Alliance edabeni lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli bathi sebabuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo bokusa edalele Constitutional Court. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi bekulezehlakalo zodlakela ezimbalwa kunyanga edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ebona ngentuthuko yabatsha eNational Association of Youth Organizations ithi uhulumende kanye lamabandla ezombusazwe sokumele yahlale phansi yakhulumisane ukuze kudingwe indlela zokuqeda okufuthelana okuselizweni okungakhokhelela ekuqhamukeni kodlakela olubi eZimbabwe ngemva kokhetho langeviki edluleyo. UGibson Pepe weStudio 7 usethulela lolu daba eseHarare.
Abasakhula ebenhlanganiso eNational Association of Youth Organizations nayo baveze imbono yabo le emhlanganweni lentatheli zindaba eHarare namhlanje. Umkhokeli wale nhlanganiso uMnumzana Michelle Gondo uthi le imibono hathi amalunga enhlanganiso yabo kuphela kodwa iningi labasakhulayo elizweni asebebona elakusasa labo lisibamnyama ngokufuthelana kuselizweni. UGondo uthe kuqakathekile ukuthi inkokheli zikhulumisane umlotha kulokuthi ziqakathekise ukulwela ukuthi ngubani oyinkunzi.
Uhulumende ozayo ozabe ekhokhela elizwe leli okweminyaka elandelayo, sikhuthaza ukuthi konke lokhu esikukhulumayo akulalele njalo alungisise udaba lolu oluhluphayo. Lokhu sikwenzela ukuthi ilizwe lethu libe lokuthula njalo ukukhulumelana kufuze kuqakathekiswe ekwenzeni konke lokhu.
Isikhulumeli senhlanganiso yezifundi eyeZimbabwe National Students Union zinaso uMnumzana Thathenda Madondo obikwa edingwa ngamapholisa labe Central Intelligence Organization CIO uthe okwakhathesi kumele kube lokukhulumisana njengoba ukuletha amasotha edolobheni lokutshengisela sokufaka umphakathi engozini njalo kungeke kwalungisa okuhluphayo.
Okwakhathesi sikhala ngokuthi abantu bekhulumelane ngoba sikhanyele akula okuzalethwa ludlakela olukhulu. Abantu abasoze bazwisisana njalo akusoze kusincede ngalutho ukuthi abantu betshengiseke amasosha ababulali abanye babo begcine bebotshwa ngenxa yokusebenzisa amalungelo abo. Ngibona ukukhulumelana kuyiyo yodwa indlela esingahamba ngayo.
Omunye wabasakhulayo wenhlanganiso le njalo elilunga lezinaso uMnumzana Samuel Gwenzi uthi akubaphathi kuhle abakubona kusenzakala ngemva kokhetho osokufethusa abasakhulayo iningi labo isehlala licathile zesaba ukuthi amasotsha asenyakazela ndawana yonke eHarare.
Sifuna ukukhangela umthetho wokhetho sisiya phambili. Siphatheke kakhulu ngodaba lodlakela olube khona ngemva kokhetho ngenxa yamapholisa lamasotsha oselwenze iningi labatsha ababesenza ezombusazwe becatshe. Yikho sicela bezame ukungasebenzisi amandla ukuze ilizwe lethu libuyele libe ngelokuthi ukuthula
ngemva kodlakela olube khona eHarare abantu betshengisela besola ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission zeke ukuthi iyaphuza ukwethula impumela yokhetho nokudinga umongameli amasosha asola ngokusebenzisa ucuku emizameni yokuvimba umvikela ongenziwa ngabantu njalo abekwa esehamba emalokishini etshaya izakhamizi kunje amalunga enhlanganiso zabasakhulayo egoqela ozinasi lezinye agoqela umongameli wenhlanganiso u-Asbout Madinda lo nobhala jikelele u-Astifunye badingwa ngamapholisa amasosha nabe-CIO ngokunjalo lamalunga enhlanganiso yabasakhulayo e-generational consensus u-Osalot Siziba lo Makomborelo aruzibishi labo bayadingwa iphathamandla somanyano wabandla aphikisayo owe MDC Alliance umnumzana Thenda Ibiti ubikwa eke wazama ukuboshwa namhlanje ebalekela amapholisa kodwa eminye imbiko ithi akazange aboshwe kodwa abantu makhaza yibo abakade befuna ukumbopha kwaze kwalamula amapholisa akwele Zambia. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, Gibson Pepe.
Sizalithulela ke okwenzakaleyo kumnumzana Thenda Ibiti eZambia kumzuzwana nje elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Peace Project ithi bekulezehlakalo zodlakela ezingamakhulu amabili lamachumi ayisithupha lesithupha i-266 kunyanga edluleyo. Lanxa amabandla ezombusazwe alobelana phansi isivumelwano sokuthi azalondoloza ukuthula. Amazwi ahlukumeza abanye abikwa ayesethula enkundleni ezitshiyeneyo ezebulenjini ze-social media ikakhulu emadolobheni. Emaphandleni impahla zokulima kanye lokudla kwakuphiwa abasekela ibandla lezanu PF. Izehlakalo zodlakela zibikwa bezibhahe ezigabeni ezibalisa iMashonaland Central, iManicaland, iMaswingo, iMashonaland East kanye leMidlands. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umfundisi uSeni Sfanda, umqondisi wenhlanganiso yeChristian Alliance eyayikhuthaza ukuthula emphakathini.
Thina besikhangele kakhulu ngapha koBulawayo nasesigabeni zemathebelelenzi ngendlela ebesisebenza ngayo lezakhamizi nababambe izigaba akuzange kube lodubo. Besithi singabona sokulodubo sihambe siyekhuluma lezinduna besihambe siyekhuluma nabama-political parties sizama ukuthi abantu baxoxisane. Ikanti ezinye inhlangothi zethu ezikwezinye indawo beziyeko besinika imbiko eyokuthi kulodubo lapha lalaphana.
Libona ingani imizabalazo yenu leyi ingabe yancedisa yini ukuthi kube lokuthula koBulawayo?
Sasingene emakhaya sangena lasedrobheni lakoBulawayo sazama njalo ukuthi silandelele impande lapho esibona khona okungani kungasuka khona ukuthi kube lokuthi ekugcineni sagcina sisebenzelana ne-National Peace and Reconciliation Commission sibacela ukuthi sisebenzelane ukwenzela ukuthi laba abaphansi abasezigabeni labo bebhale njalo bezinikele ekuthuleni njengalokho kwakwenziwe zinkokheli ezazilobelane eHarare okuthiwa nayi-Peace Pledge. Sasesisebenza nabo yethu nangapha sisenza lokhu kade sithi ukuthula lunyararo ukuzinikela kupeace kukhavanento enjalo njalo sihlanganisa le-Peace Pledge kuma-provinces e-NPRC sisebenze kakuhle nabo i-NPRC nabanye abantu abahamba izigaba nalabo abama-political parties wonke ade buya ehlangana nathi bezinikela senza umthandazo singaqeda ukwenza khonoko.
Kodwa lake laxoxisana labo ukuthi bekhumisana umlotha abanye abalwayo.
Zikhona ezinye inhlangothi ebesizicela ukuthi sikhumisane umlotha lapha de sibona khona ukuthi sokulokuxabana sokulengxabano bethi balanda sibacela ukuthi asikhumisane nini umlotha njengoba ngikhulumile ukuthi thina vele bethi lo hlelo lwethu ebesilulenza le National Peace and Reconciliation Commission lama-bishops ethu labafundisi silwenze ukhetho lungabi khona salwenza ukhetho solukhona ngoba besinanzelela ukuthi khona mhlawumbe singasebenza ukhetho lungabi khona kuzancede ngoba sinanzelela ukuthi singamelela ukuthi sikwenze ukhetho solukhona kuyabe sishabe sesiphuzile. Baningi abantu ababecabana njalo bengazwisani sakhulumisana labo ukuthi ekugcineni nxa ukhetho solubuye lwedlula usala ulokhu ungumakhelwana womuntu lo oyakusilwanayo njalo abantu laba ngisho uyakhumbula ukuthi bonke bayabuya emabandleni ethu thina sikhetha ukuthi uvela kuluphi uhlangothi ngakho besikwanisa ukuthi sibahlanganise njalo thina emabandleni ethu.
Lo umfundisi uSeni Sibanda umqondisi womanyano weChristian Alliance sixoxela ekobulawayo. Amagqwetha amela umkhokheli womanyano weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kudaba lokuphikisa impumelo yokhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa. Bathi sebebuthanise ubufakazi bonke obufunakalayo osokusele ikuya emthethwandaba waphezulu weConstitutional Court phakathi kwesikhathi esisemthethweni sokuthi benze lokhu. UMavis Gamasethulela lolu daba ngoceleyo.
Umkhokheli wequla lamagqwetha umnumzana Thabani Mpofu uveze lokhu emhlanganweni lentatha lezindaba eHarare wokwazisa ngesibanga asebekuso kunyathelo labo lokukhweza udaba lwabo lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli emthethwandaba weConstitutional Court.
I ilose nama paper awe court sesinalungisile so zabe sikhweza udaba lwethu emthethwandaba. Sina njengamagqwetha umthetho usitshela ukuthi uma singathali ngempumela yokhetho kumele sithathe emthethwandaba asile evidence lobufakazi obusengisa ukuthi into sinye kanjani. Njengamagqwetha sasitshela ukuthi amanye amagqwetha amajaji azakhangela ubufakazi sekhangela ubufakazi azabona ukuthi bayobafula njani lolo daba.
Ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa uthi akusoze waphumelela ngoba bayabe sebekhweze udaba lwabo emthethwandaba.
Ngakuphumelela akunento enjalo. Bazikhohlisile nabantu abasikhohlisayo. Bathe bakabala into zokwenza njengokubona kola msebenzi wezimbabwe. So bayabe sikhohlisa banike ithuba lokuba sikhohlisa.
Isikhulumeli somkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uDr. Nkululeko Sibanda obekulo mhlangano laye usole ukuhlukunyezwa kwenkokheli yalumanyano okulokhu kuqhubeka elizweni.
UPresident Zamisa uchilo kutshona kwayizolo ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu into embayifanelanga yenza kule lizwe. Watsho njalo ukuthi wakhulumisana labantu abaningi amazwe amaningi asephumile njalo abo European Unions even people in Africa sebeqalisa ukuthi hayi ukuhlukunyezwa kwabantu kakumi. UPresident Zamisa uthola ukusekelwa ilizwe lonke United Nations bonke besithi hayi ukuhlukumezwa kwabantu kufaneleke kume ayisiyo indlela esingakha ngayo ilizwe lethu siyaphambili.
USibanda uchaze ukuhlukunyezwa kwabantu balabo abesaba ukuvezwa ngobuqili obenziwa yinkokheli yeZANU-PF kumpumela yokhetho esiphikiswa edale.
Besaba khona ukuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi ngabavotelanga izani. Ngakho njengoba izani isazi singabavotelwanga bazama ukuthi baqhubekele phambili bebusa ngodlame ngokuthi besabisa abantu ukuthi hayi lingabuzi ukuthi indaba sisemandleni thina singavotelwanga. Siyakwazi ukuthi bazama ukuthi balebe lokhu besembusweni.
Umpofu uthe ebuzwa ngobufakazi abalabo bokuphikisa impumela yokhetho akathandanga kuyiveza kanye njalo lokuthi kuyiwa nini emthethwandaba. Uthi kodwa lokho kuzokwenziwa phakathi kwensuku eziyisikhombisa kusukela ngelanga lapho abikwe ukuthi unqobile ukhetho ebethwa ngegama lungakhwezwa edale lolu daba lokuphikisa impumela yokhetho lukamongameli lwamhla ka-13 Ntulikazi olwabetha umkhokheli webandla leZANU-PF umnumzana Emmerson Mnangagwa ukuba walunqoba. Kuyabe sekumiswa ukugcotshwa kwakhe luze luhlafunwe ngabahluleli. Ngimene iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukusenjalo umbiko esanda ukwamukela uthi umnumzana Tendai Biti siphathamandla seMDC Alliance njalo engumkhokheli welinye lamacele ebandla le-PDP kaphumelelanga ukuthola ubuphepheli obe-asylum eZambia lapho abebalekele khona. Umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe oweZambia umnumzana Joseph Malanji ubikwa esithi umnumzana Tendai Biti uvalelwe eChirundi ngoba izizathu zakhe zokudinga ubuphepheli azeneli ukuthi abuthole. Kubikwa kube lengxabangxoza emngceleni weZimbabwe leZambia lapho ibutho leZimbabwe ebelizama ukubopha umnumzana Biti kodwa wahlaba umkhosi wahlengwa izizalwane zeZimbabwe ebezilapho. ibutho libikwa lehlulekile ukumbopha umnumzana Bethu ngoba esechaphele kwele Zambia lapho elingelamandla khona okwenza lokho. Life Talk lamhla lokho sigcile kumpumela yokhetho langeviki edluleyo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Kabila wele Democratic Republic of Congo uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli lonyaka lanxa kuke kwaba nembiko yokuthi angephula iziqondiso zesisekelo sombuso esimvimba ukuthi ancintise okwehlandla lesithathu. Ubikwa njalo ukuthi uzasekela owake waba ngumphathi intambo wendaba zasekhaya ozamela ibandla lakhe u-Emmanuel Ramazini Shadary. Inani labasebefele engozini yokuzamazama komhlaba okwenzakala esihlengeni se-Lombok kwele Indonesia ngesonto selifike kwaba likhulu lamachumi amathathu lanye. Uhlandla lethu lapho esikhangela imibono yezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Namhlanje sixoxa lomnumzana Khudzai Samaita, yena osipha umbono wakhe ngakubone kusenzakala ngesikhathi sokukhetho njengoba ebeseZimbabwe ngeviki edluleyo. Asimuzweni exoxa lomaikhove weStudio 7 esesigabeni seIndiana khonapha eMelika.
Ekhaya isimo asimanga kuhle. Okokuqala ngingathi nje into enhle ukuthi abantu baseZimbabwe they are just peace loving, they love peace, they want happiness. And so bethanda ipeace kunjalo sebediniwe sebebekezele kakhulu, yazi umuntu engabekezela uyafika lapha aphelelwa khona ngoba everything is just upside down, everything is not normal. Abantu abasebenzi, abantu baphila ngokuzama ukuthengisa and so forth, so impilo yakhona ibanzima kakhulu kibo. Ngalokho abantu sebediniwe nje sebefisa ukuthi ngabe impilo zabo ziyabangcono.
Awungitsheleke mnumzana, yini umbono wakho mayelana ngokhetho olusanda ukudlula?
Ya, ukhetho lona belu quite obvious even before elections, ngoba mina ngihambe khona ngale isikhathi sisasesiningi way before elections ngaze ngaregister. So abantu bebeku obvious ukuthi people want change all over the country really, ngoba bengitravela ngihamba endaweni eziningi-ningi ezishiyeneyo, kubo Bulawayo, kubo Plumtree, right in the far rural areas, kubo Mpandeni, ngahamba ngaya kubo Chivu Mashingo. I was even in Chirezi. People there are tired. Abantu bebeku clear ukuthi isimo siyayikampaignela i-opposition, and so people wanted change.
Abantu bona bathini mayelana ngempumela yokhetho? Bayathakezelela na ukunqoba okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa?
Yes, abantu abaningi bebefuna ukuthi ngabe kwangena uChambisa. Kodwa ngombono wami abantu baseZimbabwe ke bayaba lokwesaba, basikelwa luvalo lokuthi singabe lokho siphikisana kuyagcina sokuliwa sokusiba nezimpi. Ngokubona kwami abaningi ikakhulukazi ngaphandle kwaseHarare they are just saying, you know what, let's just move on.
Isimo besime njani emaphandleni?
Abantu basemaphandleni badangele labo ngoba kuyabamangalisa ukuthi hawu kanti siqanjelelwana amanga kuthiwa sivotele iZANU PF thina sibe sikwazi ukuthi iyasihluphekisa. At least kulezo ndawo mina ngihambe kizo abantu bamangele nje ukuthi indaba ema-results abo etshengisa ukuthi bavotele iZANU PF kodwa bona bengayifuni.
Emaphandleni bekulokuthula na?
Emaphandleni mina lapho engihambe khona bekulokuthula kakhulu. Lapho engagcina khona because I drove from eChivu ngadlula kubo Beatrice ngama futhi eMondoro ngazi ngayengena eHarare. Lapho engihambe khona mina ngithole kulokuthula kakhulu sibili, but abantu ezinhliziyweni bayabila.
ulathi isiluleko naso kunikeza izizalwane zeZimbabwe.
Ya into engayisho mina ukuthi abantu ababambane baqinisele bengaphangisi ukugive up futhi bedinge uncedo from the international community besebenzise yonke yonke into abangayisebenzisa ukuze ilizwi labantu lizwakale ngoba into eyenzekele lapha na ukuthi ivote yabantu has not been considered. Umnangagwa has been going around ekhuluma yena sithi the voice of the people is the voice of God. Now that the people have spoken, why won't he listen? Because clearly udliwe kulolu khetho yikho sebesebenzisa ubudlwangu dlwangu but abantu abathabanga wako wakubona ngaphi ukuthi umuntu uyawina ukhetho abe ngumongameli kodwa kungabi khona ukujabula abantu bazithulele thina into esiyaziyo ngangikhona futhi mina ngoNovember ngesikhathi kukhitshwa uMgabe e-town eHarare kwaba khona ukwesasa lokwenama abantu bethokozela ukuthi uMgabe sehambile bekumele ukuthi ngabe sikubonile futhi lokukhathesa ungena kukaMnangagwa stopped people from celebrating abantu were in the mode of celebrating bekhangelela ukuthi becelebrate but kwehlula so mina into engikhuthaza abantu baseZimbabwe ngayo ukuthi beqhubeke bemanyene futhi bengagive up besekele iMDC yona le abayivoteleyo bengacabanga ukuthi sokuphelile lapha ngoba benayenza njalo kuzofanana nayo yonke le minyaka esidlulekiyo yokuthi abantu bayaqhilibezelwa kodwa bekwamukele.
Lowa bekungumnumzana Khotsayi Samaita isizalwane seZimbabwe esihlala eIndiana khonapha eMelika.
Yebo 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 ntswaka komuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Iningi kobulawayo lithi liyakhathazeka ngokuthi kungakhethwa umeya waleli dolobho ongadabuki khona kobulawayo. Kule hungahunga lokuthi njengoba abe MDC Alliance benqobe ukukhetho ngeviki edluleyo, yibo abazakhetha umeya. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bakobulawayo baveze ukukhathazeka kwabo ngokuthi leli dolobho likhokhelwe ngubani, bethi yebo abokuza bangene ngenkani kukhetho ngoba ibandla likhokhelwa ngabantu bokuza kodwa akutsho ukuba le council isingakhokhelwa yibo. Isikhulumeli sekhansili yaleli dolobho unkosikazi Nesisa Mpofu uchaza ukuthi ngubani okhetha umeya uma kulandelwa isisekelo sombuso.
Cetshisa ukukhetha umeya singathi it's in terms of section 103 of the Urban Councils Act chapter 29:15 siubala njalo lomthetho section 277(2) of the Constitution of Zimbabwe unumber 20 of 2013 umthetho lo uthi khona emhlanganweni wokuqala owe-council nxa sithi umhlangano we-council sithi umhlangano wokuqala wama-councillors uthewa ngo-provincial administrator. Kulo umhlangano ama-elected councillors ayakhetha ngaphakathi kwabo umuntu oyi-1 ozaba ngumeya bekhethe futhi omunye ozaba ngu-deputy mayor. Siyananzelela ukuthi emhlanganweni lowo u-councillor oyi-1 ule-vote eyi-1. So
ethi zikhona iziphathamandla zekhansili ezithile ezingena lomhlangano kodwa azivoti, kuvota amakhansila kuphela.
UPA uyabe phakathi umhlangano who's the provincial administrator kavoti, uya chair umhlangano kumbe singathi ngo obamba umhlangano lo in terms of ama proceedings. Bese silandzelela futhi uthi town clerk uyabe khona kulomhlangano phinde kube no chamber secretary osingathi nguye oncedisayo owe council management xa siyenza ama meetings uzabe ekhona encedisa ngama logistics njalo ethatha a record of izinto ezenzakalayo. So Chamber Secretary provides a secretarial service to these meetings but is not an active participant. Njalo the town clerk does not vote for the mayor.
Olwana amalungelo oluntu umabhalane jikelele webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchaze ukuba kulusizi njalo ikudelela ubulawayo.
Kungabe kulusizi njalo kuyikudelela abantu bakobulawayo. I-devolution abayikhulumisa abakhuluma ngayo ithi wonke umuntu endaweni yakhe. Umuntu obuye kubulawayo elanda umsebenzi kalanda umsebenzi. Ubukhokheli bakobulawayo ngabendawo yakobulawayo abangabantu besiNdebele.
Evumelana loFuzwayo isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Hanganani Ndlovu uthi okwenzakala ekhansilini kubi.
Kubi ngoba sebeletha into esingayifuniyo ukuthi khona isizwe sakithi sikhokelwe ngamashoni abantu abafesithi bayasihlukuluza njalo thina njengabantu bakobulayo saphambanise ekuqaleni ukuthi si-elekthe umuntu olishoni ukuthi uzangena as a candidate ku-council. Yiko lapho abantu bakithi lathi lapho isirongo khona. Asifundeni ukuthi nxa kubuya inhlelo sibone ukuthi umuntu wakithi ngokuzalwa ngegazi owesizwe sakithi emathebeleni nguye okhokhelayo, kungangcono kube ngumuntu wesitongeni ngoba yinzalo yakwethu. Hathi lokhu ukuthi siyathatha abantu bemashonal and ukuthi basikhokhele siphinde sisole futhi thina kwithi sibakhethileyo. Sukela namuhla ngithi abantu bakithi bonke bemathebeleland kuzo zonke inhlelo kumele sikhethe inzalo yemathebeleland hathi abantu bemashonaland.
Umnumzana Dumezweni Sibanda uthi lokhu kungaphazamisa kakhulu inhlelo zokuthuthukisa ubulawayo.
Lokho kuyaphazamisa kakhulu inhlelo zokuthuthukisa ubulawayo plus kulamalo kitsha amadala antshebalisela omakhokhoba mabuthweni iminyela okumele isithi council kube yiyo etheka ovibona ukuthi amalokishi lawo liyalungisisa indaba esihluphayo but naso kuyabuya umuntu ovelela le ongela bo-tenes ehlala kobulawayo kala know-how kitshuma izinto ezininzi ezakuyela.
Umanyano wamabandla akwe-MDC Alliance athethe zonke izihlalo zekhansili kobulawayo ezingamachumi amabili lasificamunwemunye njalo balesandla esikhulu sokukhetha umeya. Imibiko esithe yafika kuZulu ikhomba ukuba kunabanqobayo abangasuki kobulawayo abathi bafuna leso sikhundla okusolwa nguZulu kanye lamanye amalunga amabandla e-MDC Alliance angamakhansila ale ukuba amagama abo alotshwe ngoba kungadala umsindo omkhulu wobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ilunga ledale leSenate khonapha eMelika elilunga njalo lecommittee ebona ngobudlelwano lamanye amazwe omhlaba uSenator Chris Coons owebandla lamaDemocrats wethule umbiko wokusola udlakela oluqhamuke ngemva kokhetho lweZimbabwe ngeviki edluleyo. USenator Coons uthi, ngiwubhekile umumo okhona eZimbabwe njalo ngikhathazekile ngembiko ethi udlakela olubangelwa nguhulumende lokhu luqhubeka abantu bebotshwa amahlayana abanye bethunjwa. Uhulumende kumele abone ukuthi kuyamiswa ukuhlukunyezwa kwabantu. Uqhubeke wathi ukungezwani okukhona ngempumela yokhetho kumele kulungisiswe ngokuphangisa kungela kulwisana kulandela imithetho yelizwe njalo kunanzwa amalungelo oluntu. USenator Coons uthi ukhathazekile ngokuhlukunyezwa kwamalunga awe-MDC Alliance ngabebutho. Uthi kunje nje umnumzana Dendai Bithi kuthiwa ubotshiwe emngcelweni weZambia leZimbabwe wathi uhulumende weMelika uzabamba ngamandla uhulumende weZimbabwe ukuthi ananze amalungelo kamnumzana Bithi labanye bakhe abavalelweyo. Ukuze phetha indaba zethu zanamhlanje ke sikhangele ebezikhokhela. Umbiko esanda kwamukela uthi umnumzana Tendai Bithi isiphathamandla se-MDC Alliance njalo ngumkhokheli welinye lamacele e-PDP uncitshiwe ubupepheli obe-asylum eZambia lapho abebalekele khona. ilunga le Senate welemelika uSenator Coons usola udlakela eZimbabwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.